we are being collectively punished for exercising the one primordial principle enshrined in the United Nations Charter, that of sovereign independence.
Basijezisela ukuthi siyazibusa njengalokho okumumethwe ngezinye iziqondiso zomthetho wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations. Sijeziselwa njalo ukuthi silenotho emangalisayo abayifuna ngamehlo abomvu. Bafuna silandele wonke abakufunayo. Labo abafaka izijeziso zenotho bafuna ukuthi sibakhonze kulokuthi sikhangele okuhlupha uZulu. Nga izijeziso lezi zingakhitshwanga, kasisoze senelise ukuthi silungise izinqumo ezathathwa yinhlanganiso ye-United Nations eze Agenda 2030.
I repeat my call to Britain, Europe and the United States and their allies to remove the illegal and unjustified sanctions against my country and its people.
Aphinda njalo ukukhuluma ngodaba lolu. Sicela eleBritane, iMelika lamanye amazwe akhuphe izijeziso zenotho. Kumele sibambisane ukwenzela ukuthi siyenze kahle ekuthuthukiseni umnotho kaZulu ngokuqondileyo ukwenzela ukuthi silungise izinqumo ze-Agenda 2030.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General of our organization.
Siyakwazi njalo ukuthi kukhethwa unobhala jikelele we-United Nations. Siyakubona ukuthi kuqhutshwa ngemfanelo. Kodwa ke kusobala ukuthi uhlangothi lwenhlanganiso le, olwe Security Council, kaluqhubi kahle elikwenzayo.